kulanje ngayisho kathesi incwadi yakhona singakayiboni ukuthi izizathu ezifakiweyo zithiwani, kubhalweni phela kumele kube lama reasons why. And ngokwazi kwami ngokokuqala empilweni yami lokhu esengize ngingaka, I'm 73 years of age today, angikaze ngizwe kuthiwe kule ndima eqothwayo. Ngiyaqala phosa wonke umuntu uyaqala ukukuzwa embusweni wezani, kutsho ukuthi into yabalezele beyibisa beleke bephezu kwayo. Kodwa-ke hhayi sizalindela incwadi yakhona ifike, ngoba umfana angikamboni khathesi nangobulawayo la. Nxa kuyikuthi sebeyihambisile incwadi, kutsho ukuthi kusase kuseni ngenye singabonana.
Singathi kuyabe kusijoni khonokho, njengoba-ke siyawazi ukuthi umndeni wakwendiweni kulokhu sithi hhayi umhlahla yamangwe endiweni yinduna phela.
Hayi, angithi bazafuna ukubona ukuthi bazayibhalela encwadini yabo, ngoba kuvele kubuyela ngekhaya. Yithi okumele nxa kuthiwa sifake omnye umuntu, yithi esimfakayo. Nxa sibuyisela yena, sibuyisela yena, yithi esikwenzayo. Ngoba kuvele angiyiboni nje, angikuzwisisi ukuthi vele kuzanywayo kathi kuyini, vele kuyinto bani khonoko.
Singathi kuyenzakala sibile ukuthi limbisele nxa libona ukuthi baphambanisile abantu bakarhulumente labo.
Kade vele sizayekelelana. Sizayekelelana. Nguye umuntu owachiye fakwe nguyise lwayo. Ukuthi siqalise ukudinga omunye simdobha ngathi.
Ye, bakhona bathi ngujoram.
Ukuthi basebe sitshela ukuthi umbuso wakwendiweni sebe uthatha. Abasitshela ukuthi bawuthatha bawusa ngathi.
Ye, sizwa.
Lokhuyana ngumdabuko wakwethu, ngokuzalwa kwethu. Akula ukuthathwa kusuke komunye umuntu, uyabe ngubani ovela ngathi wonga.
Ye, bona bathi kufuze ukuthi kungene uJoram Ndiweni kumbe bakuthethe ngaphasi kwazi khonokho.
Bayamazi uJoram Ndiweni, bamazela ngaphi. Yibo abazala laba bantwana. Ngezinye indlela phela sebesitshela ukuthi umkethu wayephuma ayekwenza akwenzayo labo, yikho besazi abantwana bemndewethu ukuthi bazalwa njani. So sekumele baphawuleke basitshele konke, i-first born up to the last born. They don't even know ukuthi uJoram lo bakhuluma ngaye is not even the first born. Either Khayisa was the first born. He was not the first born. I-first born ikhona ngomhlabezulu, ukhona uyaphila, ukhona phana entaba zindini. Joram kaso-first born. Indaba bengenele entweni abangazaziyo.
Hayi,
ngakuyikuthi injongo yiyona leyo kuphela zwi, eyokuthi kuthiwa kaso-first born. Then I think baphambene bonke, bahlanya amakhanda bokawarayiti. I think they need ukuthi basiwe esibhedlela bayehlolwa ingqondo zabo kaziphelelanga.